siyabonga ke Chris ngosinika indaba ngolimi lwesingisi usinwa kudedelana ngempela lami sengikhona siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Yabona ekhaya apha indlala ibhokini kwabe sizakuthathiza linethi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ukwesaba abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela sebezwelelele kantulo lokuthi sizakwenzela lokhu lalokhu.
Izakhamizi zakombimba e-plum trailer kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga e-ZANU-PF esithi nxa zingababhalisanga ukuba ngamalunga zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo.
IMatsouth uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMatsouth bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu lokhu ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingizengo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Sokuqhamukele njalo ukuxokozela ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube abasakhulayo baleli bandla bebikwa sebeshotshozela ukususwa edale lephalamende ngokankosikazi Priscilla Misahi Rambi Mshoga. Iqembu lomdlalo wenguqo le-Chicken Inn yilo eselikhokhelayo ngemihlomelo emihlanu phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni se-Castle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Izakhamizi zakombimba e-plum trailer kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlalela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga e-ZANU-PF esithi nxa zingasabhalisanga ukuba ngamalunga aleli bandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Abalezikipa ze-MDC batshelwa ukubana kumele bazilethe eziphathamandleni ze-ZANU-PF njalo abaningi babikwa bephatheka emihlanganweni yaleli bandla hatshi ngokuthanda kodwa ngokwesaba okukhulu. Kucho isakamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube kungqiqo yakhe lontongameli Nkomo owe Studio 7. Lilalele umsakazweni we Studio 7. Ese Washington DC lisibamba kumagagasi awe 909 AM kanye
la kwezinye amawe 8 lapha abizi ngemihlangano abantu abasakufanisi kusebenza ngenkomo sezitshona zimile emgodini bayethi leyokulungisa le migodi besemhlanganweni babekhuluma nje belahlisa abadala bebatshela abadala ukuthi hhayi buya lizejoyina lapha lizathola ukudla konke amatherikita lizayenzelwa lizalima ngawo le migodi lizayenzelwa lichiyane lale MDC kugcineko lapho abadala nje abanye ngabaphokwesa abasebetata izikipa lesiyathalenda kulomunye ubaba wakithi khonapho kuthiwa ngoNdlovu usihlabendile thibile isikipa se-MDC kubo khona ngale owokuthi khona bazafisaphi hhayi ena sebesixabanise isigaba besizihlalele sibili kade yikho sebesiqala izinto zenezi sokuqala izinto ezimbi njalo okunye ntukamili ngihlala ngithela abantu ngike ngathi kwesinye isikhathi into zokwesaba zenezi omunye ubaba wayesesaba kakhulu ehamba emnyameni kathi ubone omunye umuntu phambili ngale ngenxa yokuthi esaba uthanda ukulandela uthi ugijima ethi ayi mane nje ehambe lo muntu lwa manje nje yafika kulwane umuntu ekhuluma naye awusakubone ethi yebo mayethi kunjani ethi asikhona lwalo babethi ayi indawo leyi yesabisa mane sasuka ngithi sihambe sonke lwalo ubaba semphendule ethi phela lami ngingakafi khona apha ngangisesaba uyabona indaba zokulandela lwalo umuntu semangathi lo muntu lo so khonapho ngikhulumele ukuthi khona abadala baphokujoyina belandela nje abantu ngokwesaba nje kakhulu.
Ababisela iskipa ze-MDC kuZANU-PF laba Ncube babanjwa ngamandla yini kanye lalabo abaye emhlanganweni?
Hayi kakhulu kakhulu yikwesaba hanti bayabetshelwa phela lokuthi kuzayenzakala ukuthi manje abantu yabona ekhaya apha indlala ibhokile manje sizakuthatha izalimithi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ngokwesaba abanye njengabathanda ukudla nje kuphela sebezwele lele likantulo lokuthi sizazenzela lokhu lalokhu ngoba kuke kwaba namarayisi khona lapha wabakhona omunye ubaba khonapho wayaye labafazi ababili wabhalisa abafazi ababili lo nina labantwana wakhanya ehola i-25 khonapho kwakuhola ama-5 kg. So abantu sebegiduzwa khonokwane ukuthi hawu singajoyina sizadla kade into yayiyesikhathi esidlulayo.
Umnumzana Ncube isakamuzi sakombimba ePlumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxala la ekhonale kombimba uphinde waxoxa lesiphatha amandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongumeli wedalela ePhalamende ePhelandaba Mpopoma yena othi ingamanga limbiko.
Angazi ukuthi abantu bazakhula nini njalo abantu bazafunda nini ukukhuluma iqiniso abantu zezigeni age kule khona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume. Akula muntu osezakungamandla anything, akula muntu othewa ngama-rice. Okwenzakalayo yikuthi ona umuntu kungayishiyela uzishiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezampesa singesaba wathi lo waliphi ibandla lo ule t-shirt undekala t-shirt. Umuntu uyazivela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapha isikhathi sokele sibe ngilahlekile sengiphenduka ekhaya ngicela bakithi lami ningigqokise njengabanye abantwana bekhaya. Andabo athe mina abebeshe ngokugqoka nangu lapha hayi sengukhipha mina ngethi umuntu ezikhulumela yedwa kungena umuntu ombambe ngamandla yinto eyenzakala yona leyo. Akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla akula muntu ongakuvuma ngoba. So lo muntu okhuluma njalo umuntu othengisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka akusoze kwafokafosa umuntu and that is iqiniso eliphelelele nalelo. Ama-rice lawa abakhuluma ngawo ngoma-rice ayinikwa abantu ngenxa yokuthi kona siyakwazi ukubana kulokuhlupheka phakathi kwelizwe lakithi izinto azimanga kuhle. Lapho-ke kutholakele into enjalo njenge-donation ihamba phela iyonikwa abantu and ekunikeni kwabantu ayinikela umuntu ukuthi xa sudiwe sokumele usujwele ebandleni thize hhayi yikuphanana okunjengalokhu abakuthi i-humanitarian aid.
Kodwa ekubanikeni ama-rice lapha kalithi ukuthi lingaqhubeka lisekela i-MDC lizalamba njengoba kungumnyaka wendlala.
Hayi akula statement esinjalo esingathi izosikhulunywa nami nginje so ngomunye walabo oke wanika abaye abantu ama-rice kodwa into engiyaziyo ukuthi navele nokuadresa abantu azangisi-adresi abasho lapha kufika that right hayi kunama-rice akhona lapha abantu sizocubelana umuye beyathola kutholayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphatha amandla sezanu PF njalo engumeli wePhalamende Mpopoma edalela ePhalamende. Lanxa elilunga ledalela ePhalamende likhweza indaba ezimqoka kuleli dali abasakhulayo bebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Washman Nqube babikwa besithi kasuswe ukuba lilunga unkosikazi Priscilla Misa Irambu Mshonga. Abasakhulayo laba bethesa uMisa Irambu Mshonga amacala ambalwa agoqela ukungameli izifiso zesigaba seMathebeleland South lapho akhethwa khona phansi komthetho weproportional representation hatshi ngamavoti kaZulu ukuhuga amalunga ebandla esiya kumabandla afana lele People's Democratic Party lamanye. Kusukela ngomnyaka ophelileyo leli bandla selilahlekelwe iziphathamandla ezithile zitshiya leli bandla ngezizathu ezehlukeneyo. Umgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo umnumzana Gideon Mandaza utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabo abawenze ngempelasonto eHarare ukuthi kumele uMshonga axotshwe kuleli bandla kodwa yena uwalile ukukhuluma ngalolu daba. Umgcini sihlalo wesigaba seMashonaland South umnumzana Pilate Ndebele utshele iStudio 7 ukubana bona njengesigaba bebengakhulumi ngodaba lukaMshonga njalo bamangaliswa ukuthi lolu daba soluvela kwezinye indawo ezingasizondlela ezisetshenziswayo kuleli bandla.
Into yakuqala akunanto engingayitsho ngoPhilisila ngoba thina iMath South recently sike saba le-presidential meeting saviza ama-members e-national executive even lo-president wethu wesimeme bekhona. Kasizange si-discuss lutho ngoPhilisila. sadiscussa ngama issues ukuthi iparty ingafunctiona njani, sibumbe njani ama-structures njengoba nikhathesi iminyaka emibili nale enzayo sikhangelane nelocate. Into esadiscussa ngayo not okukaphisina zange sidiscusse ngakho.
Manje Paulina lithini ngodaba lolwesiluzwayo ukuthi abasakhulayo bathi akaxotshwe?
Ye, abasakhulayo bangabe kungumbono wabo ngoba njengebandla elivumela ukuthi lo nalo umuntu abe lo mbono wakhe awutho akuthoyo, kakusiko ukuthi babe-wrong umbono wabo. Njengo-individual ungaba lo mbono wakho utho, ayisiko ukuthi like mina ubanika ngimthandi kumbe ubanika nga ukhithiwe. Ayisiko ukuthi usekhithiwe ngoba ngumbono wami ilungelo lami as an individual, ilungelo labo njengabatha ukubona kwabo, kodwa kayisiyo ukuthi iparty ikhulume ngako kumbe sithi iMarch South kayizange ke ihlale phansi ikhulume ngodaba lukaPhisila Mseherambu.
Lina njenge-province lizathatha nyathelo bani? Kukhona yini liza kwenza ukuthi udaba lolu lungaqhubekeli phambili?
Thina njenge-March South singasatsho ukuthi iparty yonke as a whole, sithi iMarch South uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMarch South bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu nokuthi ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina nginjenge-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Lo-ke ngumnumzana Pilot Ndebele, umgcini sihlalo wesigaba seMathabeleland South kubandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ubekhuluma le studio sabo 7 lapho ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-People's Democratic Party, PDP, lithi lilungiselela umhlangano ozakwandulela ukufeza izinqumo ezathathwa emhlanganweni we-Congress yaleli bandla ezigoqela inhlelo zayo zokulungisa umnotho welizwe kanye lokuyachasisela inkokeli zawamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ngingxabangxoza eseZimbabwe. Umsekeli kamongameli waleli bandla mnumzana Sam Sipepa Nkomo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukubana umhlangano ozayo yiwo ozachasisa ukuthi izinqumo lezi zizafezwa njani.
Siloko sidinwe okumangalisayo ngoba umhlangano we-3 days hayi wasiqeda amandla zasuka sezidinwe kakhulu. Abanye bafike emakhaya abo izolo, abavela kuma-provinces akhatshana. Kuliqiniso ke ukuthi sizavakatshela amanye akhona amanye amazwe amaningi awe-Africa, sizawavakatshela sibatshela ngalokhu nge-hope le-arrest, sibatshela njalo nangomhlangano wethu ukuthi singabantu abanjani, sikholwani, kuyini esifuna ukuthi abantu beZimbabwe basazi ngakho. Ukuthi asiso bantu esikhwela ezidulini sisithi basi lobani, kodwa ke sikhwela ezidulini sisithi ngale i-challenge esilayo, ngale i-problem ekhona elizweni esiku-offayo okungasolva leyo problem yilokho.
Yiphi eminye imizamo elilayo ukuthi lithuthukise ibandla leni?
Well, asikho okuqakathekileyo ukuthi silezingatsha ezishiyeneyo. Silezingatsha eziqondana le-organizing, silezingatsha eziqondana le-recruitment, le-mobilization. Silezingatsha futhi eziqondana loku-educate abantu. Abantu sifuna ukuthi sibe labo ngokusuza izinhliziyo zabo. Esifanele sikwenze ukuthi lapho okwaphambaniseka khona in the past, sizabuya futhi sikubuyelele, sibatshela abantu ukuthi hayi, lapha into eyaphambanisekayo, kathesi sifuna ukwenza lokhu. Siyimhlanga nomutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful. Besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye, sagula ama-BP kodwa ke hayi umlimi siyambonga kakhulu ngoba lanxa kunjalo mntanami iphathi yethu kakhulu iyayame uNkulunkulu nguye simfakile la ku constitution ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwana silo president kodwa uNkulunkulu wabhafu president sizathemba kuye ukuphumelela kwethu kusezandleni zakhe.
Lo ke ngumnumzana Sam Sphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eObulawayo. Ibandla le Transform Zimbabwe lithi lizabe limelwe ngabantu abathathu kukhetho oluzayo Embire, Marondale, Epworth, oluza kwenziwa ngomgqibelo. Indawo lezi zivuleka kulandela ukubhubha kukamnumzana Amos Smith owayemele iEpworth edale lephalamende kanye lokuxotshwa edale leli kukamnumzana Reika Ukonde owayemele iMarondera Central lomnumzana Butawo owayemele iMbire lebandla leZANU-PF. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lomnumzana Dumisani Nkomo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa ngalolu daba.
Yambona zani okwedeshi akumanga kuhle ngoba amaqenjana angkhona maningi kakhulu masikhangela iMDC kadeshi renewal isile phathe entsha le kuleMDCT kule kancube so kwakhathesi nje maningi kakhulu kuphinde njalo kube lale people first kodwa kulethemba ukuthi amaphathi lawa azahlangana abumbe into eyi-1 ithemba langkhona likhona phana kodwa kwakhathesi nje kungamaqenjana kungamahlephuhlephu akuqedakale kwakhathesi.
Ye lapha ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru sezama ukuthi abombe ibandla lakhe laye kube sokubuya ke abantu besithi ngcono ke abambane lo mnonzana ke uthwangirayo kwenze ukuthi balwisane leZANU-PF ngendlela engani iphakeme ubona ngazani ongazibamba esidukwini khonapho ngubani
ubona zangumqathileyo kathesi ukuthi beqalise ukukhulumisana bedinga amaqhinga lamacebo ukuthi bengahlangana njani ngoba bangaqalisa ukhuluma ukuthi umbanozaba umkhokheli bazahle beqalise ukulwa njengomuntu okhuluma ngokuthi mbanozahle ibhanzi abantu bangkhona bengadobha imali so kumkhoka kuqakathekile ukuthi beqalele ekhangeni ukuthi bengamanyana njani okuqala.
Ye kodwa wena ngombono wakho sibili bona kumele kume njani khonapho ngoba kungakhanya ngazani inxele kuba besebexokozela
ku-eli kakhulu ngoba lowo muni vele kangafomi-vein first place so ku-eli kakhulu ukuthi sicale sikhunga ukuthi umbanozaba phezulu umbanozaba phansi komunye kumele kuqale kukhanye ukuthi iphathi yangkhona vele ikhona yini okokuqala njalo kungabe ngamaphathi amabili nje kumele kube yinto egoqela lamanye amabandla obushanje ogoqela wona laba o-renewal so sile bize elitsha lekancube lekadabeni kuthi ngakale ukuthi ube lento enkulu enganelisa ukumisana nokulwisana lelokho esilapho kathesi.
Ye sizwile ke umnumzana uThemba Mluiswa owaqotshwa kwibandla leZANU-PF esithi kuyamele ukuthi umnumzana uthwangirayi abe nguye ozibamba esidukwini akuphosela kho khona.
Ya umbono wakhe la uqathele udabela umbono wakhe kulabanye njalo abangathi no babona zani ungadingakala umuntu ongazake anyimpise before so umbono wakhe kodwa ngibona zani ku-eli kakhulu ngoba ozake nezebhayisa kalesikulwa kathesi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yezombusazwe ezimele yodwa bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leHungary libikwa selivale imingcele yalo leSerbia ngaphambilini kokwethula imithetho eqinileyo yokuvimba uchapha kwabantu ababalekela impi zomdeni emazwe abo aweMiddle East. Iziphathamandla zakwele Egypt zibika ukubana iqembu lezethekele elidutshulwe ngamasotsha kahulumende kungoba belisendaweni engavunyelwayo ngakho ke amasotsha kahulumende abikwa edubukele eliqembu esecabangela ukubana ngabalwa becatsha. Imuli yako-Brown leyako-Marayire bethule umbiko ogcizelela imfa yomculi osakhulayo uChiedza Brown obhubhe ngomgqibelo Mpandula 12, 2015. Abemuli le bachaze uChiedza njengendodakazi ebilothando njalo ebethakazelelwa hhatshi ngabemuli kuphela kodwa la umuntu wonke oba lethuba lokuhlangana laye. UChiedza ube ngumculi engumdwebi wemifanekiso engumdlali emidlalweni yokulingisa yeku-actor njalo esanelisa ukudlala ixaxo lembira okuyisipho asithatha lokufundela kunina uMoyi uChiwoniso Marayire kanye loyise uAndy Brown. Uzulu ukhathaza ugatsha lwezempila kahle kuba lulungisise udaba lwendlela ezinye izisebenzi zezibhedlela lemakliniki eziphatha ngayo izigulane labaphila ngokuthengisa imizimba. Zibabandlulula. Osokubangele ukuba baphatheke bakhetheke ukuzihlalela ngasekhaya behluleke ukudinga uncedo lokwelatshwa. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lelo daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphuma ngemva kokwethulwa kwenhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yeCenter for Sexual Health, HIV and AIDS Research, SESHA, eveza ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba baqhubeka bengasitholi isiphatho esihle lapho bedinga usizo lokwelatshwa ngezizathu ezehlukeneyo osekubangele ukusala ngaphandle kwabo kunhlelo zikahulumende zezempila kahle okubalisa ezokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Lanxa uhulumende ethi kulilungelo lomuntu wonke eZimbabwe ukuba afinyelele izibhedlela kungela bandlululo, akunjalo izibhedlela lemaklinika ngoba bese sekukhona abaphathuzulu ngendlela ebuyisela muva imizamo kahulumende. Linhlolisiso iveza ukuba ukwenza kwabasebenza ezibhedlela sokubangela ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba bakhethe ukuzihlalela ngekhaya lalapho besazi ukuba kabaphilanga kakhulukazi nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane yengulamakhwa sebele gciwane loba ingculaza. Kungakho abeseshiya bathi bakhathazekile ngalesi simo ngoba siveza obala ukuba sibuyisela muva imizamo yokulwisana le mikhuhlane okufana lengculaza. Umnumzana Daniel Chimanga isakhamuzi eHarare ngomunye wabakusolayo ukwenza kwabasebenza esibhedlela esithi kumele uhulumende azifundise izisebenzi zezempila kahle lezi phezu kwengozi ekhona nxa zingaqhubeka zibandlulula izigulane ezibhedlela lemaklinika.
Into ebuhlungu kakhulu, into ebuhlungu nxa umuntu ebezothatha ukuthi uzothatha ama-ARV yakhe munikeni aphumathini ahambe atsho ukumyangisa nxa ke ethola igciwane ke kungesi ukuthi befuna elithole ngenye indlela. So sicela ukuthi abantu laba baye befundiswa kakhulu. Nxa umuntu efuna i-privacy akhulume naye lapho kulingene khona ukuthi angena la eromini akhulume laye lokho akufunayo.
Unkosikazi Nomsa Dladla esinye laso isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ebesekhona abadonsela nganxanye lapho uhulumende esenza yonke imizamo ukusiza umuntu wonke elizweni ehlela inhlelo zakhe engakhethi. Kumele bajeziswe kanzima labo abenza lokho ngoba lokho abakwenzayo kubangela ukubuyiselwa muva kwenhlelo zokulwisana legciwane njengoba laba bantu beza kubuyela emphakathini ukuyaqhuba imisebenzi yabo beqhubekela phambili besabalalisa igciwane loba ingculaza, kuveza unkosikazi Dladla.
Ah, mna mbona umuntu wonke ole right yokulatshwa njengomuntu wonke nje esiphilela umuntu sonke anje silama rights esilawo especially njengekadele ukutho ukuthi ukulatshwa umuntu wonke ule right whether uthengisa umzimba wethu uthethwe umba uthathwanga umuntu angagula ufuze ihambe njani ihambe esibhedlela elokuza elatshwa. But manje nxa mbona i-society yethu nxa especially ebekwazi ukuthi lapho utshona khona mbona the moment yathi ufike esibhedlela bakwanisa unjani ukhanyelele ekukhatshana kumbe bewuxotshe kumbe yana.
Lo Zulu laye kumele afundiswe ukuze azwisise phezu kokuqakatheka kokuba bathole usizo lokwelatshwa laba bantu ngoba ukubachiya ngaphandle kusitsho ukuba liyabe lilokhe libhoda leli gciwane. Unkosikazi Dladla ethi inkinga yokuba abaningi bacabanga ukuba omkabo kabaphatheki emsebenzini yokuyemacansini labaphila ngokuthengisa imizimba laba
ngoba ungamxotsha nxa ebuyezothatha umba ama-ARV yake kumbe ebuyezolatshwa. At this end of day evela nxa egulila nje uyahambe elatshwa engapholi uyabuyela futhi ngabe emgwaqweni esadinga imali yakhe. Engadinga imali yakhe laphana obaba baphuma bezindlini benga bedinga abantu labana madinga abantu labana still nxa elegciwane kumbe le-HIV AIDS liyabuya back ngkhaya endlini liya-affekthi umuntu wonke. Mna mbona umuntu wonke ule-right ukuthi elatshwe whether uthengisa umzimba kumba uthengisa umzimba vela kumelanga ukuthi umuntu ehle dinga ukuthi usebenza ngapi kwadzini imali yakudinga njani umuntu wonke ulayilungile lakhe lokulatsho
abacubungula phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukulwisana lokusabalala kwegciwane besebenza labaphila ngokuthengisa imizimba laba abesesha bathi ukwenza kwabezibhedlela laba kuyingozi enkulu Linhlolisiso iveza ukuba isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% sabaphila ngokuthengisa imizimba ngabaphila njalo legciwane kuthi phose isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kungabaqala ukuziphilisa ngalindlela bekuminyaka engaphansi kwengamachumi amabili Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqo ele Chicken Inn yile eselikhokhela engalaneni yemitlomelo wesigabeni seCastle Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba ndawenye lezinye.
Iqembu leChicken Inn lichayele ZPC Caribbean nge-2-1 ngomgqibelo lakhuphula inani lemitlomelo elilayo laya kumachumi amane lesithupha 46 ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili lambili 22. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leFC Platinum lona elithengwa ukunqoba leDynamos nge-3-1 ngomgqibelo lajintshana indawo leledimbari lahlala kundawo yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lanye 41. Iqembu leDynamos lihlezi kundawo yesithathu lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba munye munye 39. Kuthi kundawo yesine kule qembu leTriangle lilemiklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37. Ikanti kundawo yesihlanu kuhlezi iqembu leHarare City lilemiklomelo ngamashumi amathathu lane 34. Kundawo yesithupha kutholakala iqembu leHawmine lona elilingene ngemiklomelo leqembu elikundawo yesikhombisa eleCapes United. Omabili lawa maqembu elemiklomelo ngamashumi amathathu lanye 31 iqembu ngalinye. Iqembu leWange likundawo yethoba mune mbili lilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Okulinani elifana leli leqembu leChapungu elihlezi kundawo yethoba mune munye. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu leHighlanders lichayo nge-1 kanyanga leHarare City njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25 ukuthi ngaphansi kweqembu leBhozo kuleqembu leBuffaloes lilemiklomelo ngamashumi amabili lambili 22 iqembu leZPC Caribbean likundawo yechumi lambili lilemiklomelo ngamashumi amabili lanye 21 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leCholocho elihlezi ngaphansi kwalo iqembu leCholocho lichaye leHawmine nge-2-1 ngesonto enkundleni eWhite City njalo kwechwalo ulizwe sweswe uthi limpumela imupha ithemba lokuba leli qembu lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini
kwezi things eli fighting spirit makhangela ama stanza elite sometimes ngazo sifike ku stage lezi sifike kuzo akusela need ukuthi sithole city siya defend but we have to go forward so into nje sizijikile ukuthi no ngazi just doing something eve kumsebenzi to psych them up but at least lokho sokuyimoral boost now
kundawo yesithathu usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leFlame Lili elilemihlomelo elichumi lathoba mune munye 19 okulinani lilingene lele qembu lihlezi ngaphansi kwalo elewawa kuthi ngaphansi kwengalane kule qembu leDongo Sawmills elilemihlomelo elichumi lathoba mune mbili 18 kwezinye indaba ezimayelana nalomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamachumi amabili lantathu lona elimela ilizwe emdlalweni i-African Games linqobele Congo Brazzaville nge-1 kanya emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup A kodwa loba kunjalo leli qembu alisoze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo yalo emibili yakuqala NgaseNgilandi iqembu leChelsea yokuyilo eliphethe isicoco seligi liqhubekela phambili lidonsa nzima njengoba linqotshwe nge-3-1 ngele Everton okuyimpumela elitsheli lemiklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Phezu kwengalane uhlezi iqembu leManchester City lona elinqobe leCrystal Palace nge-1 kanyanga omgqibelo njalo lilemiklomelo elitshumi lanhlanu. Elizweni leSouth Africa iqembu eliphethe isicoco eleKaizer Chiefs litshengisele ukuba lizimisele ukuzivikela lapho libhaxabula eleSupersport nge-4-1 ngomgqibelo njalo lihlezi kwindawo yesithathu engalaneni lilemiklomelo yethoba mune mbili ikanti amaqembu ahlezi phezu kwalo athi aleBidvest Wits lileAjax Cape Town alitshiya ngomklomelo owodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukugqiba uhlelo sikhangeleke ebezikhokhela izakhamizi zakombimba ePlumtree la kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga eZANU-PF esithi nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga ebandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Usokulokuxokozela njalo ebandleni leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube abasakhulayo babeleli bandla bebiwa sebeshutshuzela ukususwa edaleli ePhalamende kukankosikazi Priscilla Misa Irambwe Mshonga. linga kuhlwake ukubana ku Studio 7 Live Talk namhlanje siphatha udaba lokwanda kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lolu namhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngisithi libe lobuthongo obuhle.